Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNtulikazi 2024, ngokefstube. Endabeni zethu namhlanje.
Abona kulendlela yokukhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso.
Abakubandla lezi zanu-PF basekela uMabhalane umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe intwasa kabasoze benikwe ukudla oholiswa nguhulumende.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce.
Kodwa abakumabandla aphikisayo njalo labalwela ilungelo loluntu bathi uMabhalane lo ulahlekile. Lingakhuthwa isigaba sezomculo esewaza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi bachothoza uMabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwentwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa uzulu kulezi nsuku emaphandleni. UJiri wethule umbiko lo namhla embukisweni weChikomba District Agricultural Show eMashonaland East. Uhulumende uqhuba uhlelo lokuholisa ukudla uzulu ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ungani kwezulu kahle lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Omunye wachothoza amazwi kaJiri umnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi eLupane.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abadukudla ukukhululekileyo bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengena emalimeni kubofumfutha langaphi bazancitha ukudla.
Kukhanya ngisike ilungazane ludaba oluhluphayo kakhulu lolu babamoya.
Kulo hlelo olukhona olwe-drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapho abantu izakhamizi ezingelakudla ezithiwa khona umumbu kuyimizamo emihle sibili uhulumende awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangeleleyo ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa lalizazikhona inhlelo ezinyabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona yokuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni. Kuthi phambili abantu sebe arm twistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinyabo ukuthi belungise izikolo, uhlelo nje ezithiyene njazo nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu, kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ube kuthola ukudla lokhuyana uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.
Ngabona kulendlela yokuhulumende azama ukuyintroduce.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi esabelweni seMatabeleland North. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule usekela okwethulwe umnumzana Obed Jiri.
ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze kids bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso ngibona ngani ihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo ukuthi kungabuya isikhathi sesasevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaye ugatshompo ugatshompo lwana bengamchaya ke sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babe beyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenze ufuvuza yilaba lalabo kusho ukuthi ngezinye indlela khona fana kuza kwehlukaniswa ke ababengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumende azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu vele abadivele kugatshompo lokho kwesinye isikhathi vele kusebenza kuphumlutho so bachitha isikhathi nje ungathi ngakhona
angivumelani labo ngathi ugatshompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nxalithi labakhona ugatshompo kuphela uyaye phanjaniswe ukuthi kalezi njengoba kulezi nsuku kade sihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but awu gatshompo gips ingabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethe beqala nje ukuthi bangene kugatshompo ugatshompo unesivuno esihle sibili kakhulu
unomzala bhilivi kawule lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kulo mbuthano wababhekela izethekeli eVictoria Falls abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababukisa ukudla okutshiyeneyo okuthakazelelwa izethekeli. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Abathe gwaqa namuhla eVictoria Falls kumbuthano lo wokupheka ezifela emlonyeni lokunye weUnited Nations Tourism Regional Forum badabuka kwele Angola, Malawi, Ghana, Botswana, Nigeria kanye lengcitshi zebhodo zakuleli lapho ezithethe imzuzwana zincinda ukuphekwa ngalizwe ngalizwe. Umnumzana Zurab Polo Kavishili unobhala jikelele weUnited Nations World Tourism Organization utshele abakulu umbuthano lo ukuba kulosizi indlela ukudla kwezwekazi le-Afrika okungazakali ngayo ethi yikho okwaba yisisusa sokusungula kwalolu hlelo lwe-gastronomy.
And this is the beginning of history of story, and we are ready, we are very enthusiastic to promote African gastronomy worldwide.
Abangane bethu kwamanye amazwe abazi lutho ngokudla kwezwekazi leli. Kimi lokhu yikuqala kohambo oluhle njalo sizizwa siziqhenya ngalo. Siyabona intsha iphatheka ngalokho, sibavulela amathuba emsebenzini ezabaphilisa kanye lemuli zabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa laye ubesendaweni lelo mkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umnangagwa uvule ukusemthethweni umbuthano lo.
As we grow this gastronomy tourism subject, Africa must be a continent able to feed itself.
Sikule injongo yokubukisa ezokudla kwezwekazi lethu. Izwekazi lethu kufuze lenelise ukuziphandela ukudla ngezemvelo lazo. Asiziqhenyeni ngemvelo yethu ngoba ijikile ekusakheni imizimba kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.
Umkakhe laye uphose awakhe amazwi ngezokupheka.
Many countries, including Spain, Italy, China, France, and many others, rely on gastronomy tourism as a major driver of their economy. Ultimately, that is where we aim at.
Amazwe amaningi kubalisela ele China, Spain, Japan, lamanye agxile kakhulu ekubukiseni ukudla kwesintu sakibo. Lokhu sekwenze iminotho yakhula. Ngalokhu yiyo kanye lathi injongo esilayo ngezwekazi le-Afrika ukuze lathi sazakale. Lokhu kuyasiphathisa njalo ukulondoloza amasiko lemvelo yethu ngapha sithuthukisa ilizwe lethu.
Osebenza endaweni ezithakazelelwa izethekeli, umnumzana Siphambaniso Moyo uthi abantu abavela kwamanye amazwe bayakuthanda ukudla okutshiyeneyo kweZimbabwe.
Ngethemba abantu abaningi bakuzwisisile lokuthi kuyiwa ngaphi. Yikudla nje okungathandwa langama-tourist ngoba ukuqakathekisa ukudla kwethu kwesintini. Kakhulu nje ukuthi kuzoba namanye ama-restaurant vele lapha emzini waseVictoria Falls akuphekayo ukudla lokho.
Emaphethelweni okugqitshwa kombuthano weUnited Nations Tourism Regional Forum, Upolo Tshishavile ubike ukuba sebezavula isikolo seCulinary Cuisine edolobheni leVictoria Falls lapho intsha izafundela khona ukupheka ukudla komdabu. Phezu kwalokhu babike njalo ukuba bazaqeqetshisa mahala abafundi abangamakhulu amabili bakuleli. Lokhu kugqitshwe ngokulobelana phansi izivumelwano. Endlini zokuphekela ababukisayo bebegaye amanamunede enziwa ngezithelo zesintu, umngqutshu, umfushwa, isitshala kanye lokunye okudliwa imihlobo ehlukeneyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngiwunokuthaba Dlamini.
Bakhala beZimbabwe abasebenza ukumemezela amabhasi ahambela ekhaya esilindeni esiseHaveron besithi ibhizimusi selehle okumangalisayo. Bathi inani lezihambi liphansi kakhulu ukuthi njalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abasathumeli njengenhlala yenza impahla enengi ekhaya. Intathele zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isindo samabhasi eHaveron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiyaphathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo, ibhizimusi siyehle kwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu, i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu, i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business hayi abantu abasahambi njengakudala. Kudala abantu babehamba kathesa khona amabhasi anje suka esuka kundawo into eyi-30 lokuyasuka amabhasi angayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye asuka abantu imali ayisabhodi akusika mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Kuzini abalapha eBotswana ukuthi njalo babengayenzi umsebenzi lo wenza abaZimbabwe. Babengathengisi, babengayenzeli abona amashevi akathesi. Kokuyela since sibe kwakungekho kungeko. Amathela ashithi amaziziyo athengisayo kuphela. Kathesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye usebenza lo moyo umnumzana Derek Smanda laye uthi akusela bhizimusi. Uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya uthi izihlobo zithenge impahla khona.
Ngiwakhangela iminyaka le before sangayibona ukuzanga lapha ngesikhathi lezi amabhasi othethe mesfrom 5-6 igcwala wonke kanti naw yena le yi-1 le eyisinde ukuthi igcwala. Abantu bathi sababuya futhi akusafani lakuqala, kusafani lakuqala. Kanti futhi abaningi asesifunda ukungcono ukuhambisa iy'mali yezinto phambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda wathi noma kungawuma njani kwele Botswana kangacabangi ngokuthi aphindele ekhaya.
Uthi thina vele sesijele ukuthi thina sithanda ngapha sithola ngapha. Mina sohamba nzima kini ukuthi ngisuke lapha ngingaqalisa impilo entsha ekhaya ngoba angilani isosiyinkame yabe ngiyenza lanto engiyabe ngithengisa lakithi ngizakhona le mali yami la end up using that money I'll dig deeply into my pocket. So abasekhaya bathi ngiya much better bona abale other means bathengisa abanye basebenza they used it to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza ucele lamabhasi ahambele eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kakhulu, even uri uthathe 200 kula amalanga anaye, kunzima. 200 kula phela wakusokolisa ukuyithatha emabhasini phela lapho. Akutshwane le-before lockdown. Khona yena ku-west, even abantu abaphathisi phela. Asizi ke basebenze njani phela. Sifuna ukubuyela ekhaya, kanti sihlale lapho because asithole lutho phela.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuyakusoma kulaba bakubhizinisi ezimota esithwala uZulu. ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcele weRamokhobane selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekeli ezivela eZimbabwe, kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela eleZambia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Sizangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lonkosikazi Michelle Obama bathi bazasekela unkosikazi Kamala Harris kuba ncintise kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi emele ibandla lamaDemocrats. Umkhokeli wakwele Israel namhla ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana eFlorida lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa kwele Melika lonyaka. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sike sizwe ezivela kwele Melika.
Kumkhankaso wokudinga umongameli wele Melika ozamela ibandla le-Republican Party kulolu khetho uMnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguqu kanjani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo khulu owe convention njalo babe kubonile ukuthi banengi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulumncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lamademocrats kulelu khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumchuchisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
Before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Mr. Kulenu Lezi, Nadusana Lezi Kiwis Chine, Abakumiza Visfazani, Amasela, Ajunjela Batini, Labepula Umte to Mildila is Chine, Mako Lalilani Mani City, Niavazi, Abafanana, no Donald Trump.
Oh, Donald Trump's tight.
Harris uqala kakusha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump kutsho ingcwethi yezombusazwe eye Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that have...
Uzakhokhela kakhulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo, ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithatha ngama Republican ezifana le Arizona.
Gozamela ibandla le Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuzalelinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyayombona ehleka, uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu, hatshi uyahlanya, kazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla le-Democratic Party ukutsho umena Bosi owekolleji le-Hofstra University.
Clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owake waba ngumongameli uTrump lezi sebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo nomsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
There's going to have to recast The whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho-ke ngasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Bazakunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kaMongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lamaDemocrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana lokuhlonitshwa komthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga, elilokwesaba lenzondo na. Njalo, okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lo mbuzo, amandla.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukisela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7.
Kwezemidlalo ivulwa kusemthethweni namhla kusihlwa imidlalo ye-Olympic Games kweFrance, okulabadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintisa emidlalweni le ekuqela eyokugijima, ukubhukutsha, ukweqa lokunye. Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezigoqela umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye abathakazelela ezemidlalo asebefikile kweFrance njalo abazahamba kuvulwa lomncintiswano. Pokelo Thabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obeselungiselela ukuya kumkhosi wokuvulwa kwemidlalo le.
Abatshengisa ijabuzani kakhulu sibili namhla, ngibona ama-swimmers abangu-2, ngabona laba athletes abagijima ama-200 makarawo loCharamba, bonke batshengisa ukuthokoza sibili ngokulungisela komdlalo yabo. Abanye abakabuya u-Steven Cox be-training, but abola embabonileyo namhla seya e-athletes village, babone betshengisa amajabuzani sibili lokulungiselela abakwenzayo.
Kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini kumbe lamasiliva kumbe ama-bros lawo akusitele?
Obakade singithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya amasilva lama-gold konke kuyabe kukahle, njengokuthembise sakutshe ukuthi sizabuya siba-recognize ngama-incentives la esakhulumayo. But okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha their very best, yikuyabe sikukhangelele. Nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silva lama-bronze, siyabe sibonga lokhu esakhulumayo. But ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza, bazakukwanisa, sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani, but siyabasapota ngalokhu ababesinike khona.
Kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe wasitshele ukuthi uthi uzabanikani khona? Akusitshele phela.
Hayi, asomfihlo. Anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team, sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000, oyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500, oyabe unumber 3 simnike futhi $5,000. Yasomfihlo, sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi. Siyakwazi ukuthi imali kayikwananga, but yithu esathi siZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle, sizabanika lokho esikukhulumileyo. Njalo ababeyathola i-top 10, sakhuluma futhi ukuthi sizabanika $2,500 from number 4, i-sliding scale up to number 10 ababe kufika ku-final. So yikho esikukhangeleyo, sakuthembisa lato siyakhangele ukuthi xa benzenze njalo sizayenza konokho esiyakukhuluma esakukhulumayo.
Iziphi isithembiso sakho ebantwini beZimbabwe? Sivula amehlo phela sikhangele khona.
Isithembiso sami ngithi kasisupporteni team, kasifocuse ngeteam yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le-France, lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise, ukuthi babasekele, bebanike ulwazi labalimeleyo, bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanako. So yikho sabi isiteam le ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asupportwe, bazame ukuthi labo bakompitele laba ababekompita la.
Ye, kuleziphathamandla zikahulumendeni khona ngapha ezisupporte, ezisekela khona.
Siyakwazi ukuthi uVP laye ubuyile lapha, ubuya nje emelele ilizwe le-dignity lama-dignaries akhona, singababona izolo sibili ku-function esahambe khona.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexoxa le-Studio 7 ese-Paris kwele France. Kwamanje sike sijayive kancane kusigaba Woza Woza Friday.
Sarbona sarbona ninjani igama enkosana esibongo okhumala siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphila ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu mina umanetha kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe eVictoria Falls eMkhosana siyabonga kakhulu esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyaluma lunye impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili abantu babe ready for ukuzayo okushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke le ntombi yalithanda siyabona
chage utathe wethu ngifuna ukuthi izame lokhu ke challenge elinika yona hlaba phansi ngezwani lokade sikwenza lapha izwano likhulu chibilike sibonto ngwenisa yini chibilike kane 4 times ukhithe njengalokho kade sikwenza lapha yilo ivazi ninga kona bemthineni uproducer wethu ozwayo osithi lami konapha-ke umthobo osithembayo, kodwa-ke sibona ezinye kade zikhokhela namhlanje indaba. Abantu abaningi bacothoza umabhalani wohlangothi lukahulumende umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olweyintwasa kasoze benikwe ukudla okukhuliswa nguhulumende. Kodwa bakubandla nezaluphiwe fathi umabhalani lo wishaya ekhaleni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje oluphezeka injabulo ngumthombo ozithembayo Gibbs Dube. Lilale kodwa lingakhohlwa phela i-Live Talk yalandela kolo manje.